Ukubhubha kamama lo uGinsberg ongumahluli obengumahluli weSupreme Court obeyintshantshe enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuze kuzidlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye akade khokhela amalungelo abomama jikelele kuya kudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into angaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba sehlala nominata ukuthi uzanominata lo oza-replace kumbe ozangenela isikhundla sika-Ginsburg kutsho ukuthi singathi i-legacy ka-Trump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-America ngoba umahlolo yedwa uthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesa sikhundla kawuphumi esokuba ngumahleleli we-Supreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona kodwa angiyananzelela ukuthi uChance umongameli Donald Trump uphiwe elinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise i-legacy yakhe kuleli lizwe le-America nxa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulaba abamelana abaminorithi labesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani umongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Umongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angazenzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump, so kasikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke la.